benganamasiko
wenziwe manje
ngela baba mkhulu
babelobola
namhla sixoxa ngokuzithwala kwentombazana engendanga kwakusenziwani izolo njalo lubanjwa njani udaba lolu kulezinsuku sixoxa lengcwethi kwezamasiko umnumzana Elijah Singene Mpofu ohlala kwesivalo enkayi
kwakuthi ke lapha intombazana ekhaya ingabonakala ukuthi isimi kubi ingazange ivelise ijaha kungela jaha elidobulileyo babeyibuza wena kathi lokhu osulakho ke kwakungafihleki phela ngoba badaba ukuthi likhowa lingathuza edwenlithuzile lizaphapha kuphela kazana leke ibisivuma ithi aye ngimikubi sibili ngizithwele ngowakobani lumthwalo awuqambe ukuthi hayi ngowakobani bese bembuza futhi umtshelile yini umnikazi womthwalo lowo angathi ye kebe sokulungela ukuthi kuthathe inyathelo elandelayo angathi kwakuthiwa mbikele umnikazi walomthwalo ambikeleke usumbikele ye sengimbikele uvumile ye uvumile nxa evumile ke sokuzathathwa ke uyisekazi walenkazana angaba nguyisekazi angaba ngumaluma angaba ngumalumakhe angaba nje uyisakhamuzi esijayelekileyo umakhelwane amqhube amuse khonapho lapho umthwalo lo ongowakhona
wakusenziwani bengafika kibo kajaha
kulowo muzi babefika bahlale ngaphandle komuzi ijaha lalo liyabe vele selibikile ukuthi lapha sengona umntana nomuntu bayeza nje abantu bakhona ngaleli langa sebezawuthi yofike nikwabo bafike bahlale ngaphandle komuzi ngale bababona ukuthi hayi nampayani sokulungisa ukuthi bazangena ngaphi kuzahamba njani kabangene ekhaya ukuze bangene ekhaya kuyathunywa umuntu ahambe aye bathatha babengaphongungena nje babengavumi ukungena babeqala bakhungwe bangakhungwa ke sebengena ke ekhaya nxa sebengenileke ekhaya laphana endlini lapho abangeniswa khona bafike futhi bathi yayiya bahlale phandle bobabili abangeni bakhungwe futhi bangena endlini baphiwa isigcabha kabasihlali futhi bengakhungwanga bakhungwe futhi bese behlalake
kwini owakulandela baba Mpofu
abavula imlomo yabo futhi bengakhungwanga sebekhungwa futhi sebevula imilomo yabo sebebika ke ukuthi bangani lapha ekhaya silethe umthwalo wenu sekubizwa ke lo jaha lwana ngoba laye ujaha vele sebikile sebuya lapha endlini uyakwazi lokhu uyabe vele ezikhathi eziningi esevumile laye bavumelana lenkazana ukuthi hayi umthwalo yiwo yebo uyavuma mfana hayi ngiyavuma sibili intombi ngeyami yimi nxa sekunjalo ke sokuvunyelweni sesizacolwa ke lumthwalo usuzacolwa lesi sisu sesizacolwa kubulawe imbuzi ngabulawa ke imbuzi leyani ihlinzwe kukhutshe umlenze lenyongo kugoqelwe ngesigogo yikho abazabuyela lakho ekhaya sebesiyabonisa ukuthi hayi umthwalo uvunyiwe sibili napho ubufakazi bokuthi uvunyiwe sebebuyeke lomlenze wembuzi ugoqelwe ngesigogo lenyongo inyongo liyana yayile mcimbicimbi abanye babesenza ukuthi uyena lo ohambe laye ayivuthele amgqizise unkazana lowana sokubonakele ukuthi hayi umthwalo uvunyiwe ngowakobani sebezabizwa ke sebebizela ukuzagwetshwa ukufohla umuzi bengaziwa
kwenzakalani kulezinsuku
kulandelwa umkhubo ofana naye nxa silomnikazi vunyiwe ilijaha kodwa nxa saliwe yikho lokhu abantwana abagcina sokuthwela abantwana othiwa kabala boyise bathatha izibongo zabonina
namhla kuhlelo lwamasiko besixoxa lomnumzana Elijah Singene Mpofu ingcwethi kwezamasiko esintu siluqhuba lapha udaba lwethu lwanamhlanje asihlanganeni singabaphilileyo ngeveki ezayo.
Senganamasiko
senziwe mandla
lobaba mkhulu babelobola
usenzi.